bekuyikukhumbula engingakuthi isikhumbuzo senkosi umzilikazi wakuqala okamaChobane. Njengoba sonke sisazi ukuthi khona inkosi umzilikazi okamaChobane ukhotheme mhla zihlanu kuyona linyanga kaSeptemba ngo-1868. Yiyo injongo ekade ikhona namhlanje umcimbi lo obanjwe inkosi umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo. Ubambele kukhasi eleFacebook. Baningi kakhulu abantu akade bewothamele elo umcimbi.
Okuyikho ngathini ukumqoka okukhulunyiweyo ukuyini?
Inkosi umzilikazi wesibili ukhulume kakhulu ngembali yenkosi umzilikazi wakuqala kaMaChobane. Wakhuluma kakhulu ngendlela akhe ngayo isizwe lesi esithiwa umthwakazi namhlanje esithi iMatabeleland. Uthi sakhiwe kakhulu ngenhlanga ezehlukeneyo. Ubekile futhi lokuthi phakathi kwasho bebekhona abelungu, bebekhona amatonga, bebekhona abeshoneni bebekhona kanye. Uze wakhuluma lokuthi kulomunye umlungu wabhalayo wathi khona yena umzilikazi ubele udokotela, omunye ubaba wayevelela esishoneni. Wathi ngokusuthiseka kwakhe ukuhlala eSkodleni wazi wabiza ngisho lemuli yakhe. So umzilikazi ube ngumuntu okade lothando kakhulu, njalo ehlonipha ubuntu babantu, ehlonipha izindimi zabo, ehlonipha ubuntu babo, ehlonipha amasiko abo. Yikho ubona lanamhlanje izizwe lezi zilokhu ziphila zilayo ilokhu indimi zilazo indimi zazo, ziphila zilawo amasiko abo. So ukhulume kakhulu ngezinto ezinjengazenezi ukuthi lamanje kathesi kumele ukuthi abantu sihlangane, abantu sithandane, kungelani lokuthi wena ukhuluma luphi ulimi. Ungabe uvele ebuTonga, ungabe uvele ebuVenda, ungabe uvele ebuSutini, kodwa konke lokhu kumele kube umnotho kithi, kube luthando kithi ukuthi khona izindimi zonke lezi zibe ziphila, ngoba yikho kwakufunwa inkosi umzilikazi. Ngiyabonga.